inhlanganiso ye Southern African Development Community ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa iSADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emazweni athiyeneyo. Abanye abantu bathi bamangaliswa ukuthi akusoze kukhulunywe ngokwenzakala kwele Zimbabwe okulabantu abathi babotshwa mahlayana kulandela ukutshengisela ababefuna ukukwenza emgwaqweni ngo-2031 lonyaka bekhonona ngobukhohlakali lokunye okwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Thabisani Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi ibandla le-ZANU-PF lihlupha abantu eZimbabwe ngakho ke bekumele kukhulunywe ngakho lokhu emhlanganweni lo.
Sisithwele nzima manje, we don't know ukuthi kahle kahle kufuneka senzeni wabantu benze ini ngoba bahlukumeza abantu ngamasotsha. Kumanje samofa abantu babalekile ekhaya, hayi ngoba kuthiwa babalekiswe yisimo sobunzima, ngoba sebefuna bafuna ukuboshwa namanje uma bengathi babuyele ekhaya bayaboshwa.
Uncube uthi akula lutho oluzaguquka elizweni nxa kulokhu kusabusa ibandla leZANU-PF.
Singakhuluma kuze kuphume kotshonila ngasokhu sikhuluma, as long izami isaphethe, as long sesayihulumeni wezanu kamenti yezanu isaphethe laphaya, akukho nto ezoyilungisa and akukho nto ezotshintsha and akukho nto okuthiwa sizovuka itshintshile or injani, because bacabangela bona bodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe othi akukhanyi lokwenziwa ngunkosikazi Baleka Mbete. Umnumzana Sydney Mufumadi lo mnumzana ngowakho Ramaphosa, izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ezisanda kuthekelela kwele Zimbabwe.
Besikwazi ukuthi ama-envoys lawa ahamba eZimbabwe, besikwazi ukuthi azokhuluma kanjani, besazi ukuthi akula mpumelo yaphuma, bazozama ukuthi njenge-ANC njengoba bezwana leZANU-PF bezama ukupretenda as if like bazothatha care of i-problem, but kungela lutho abazaluyenza. Simzwile ukukhuluma kwakhe, akula nto oyikhulumileyo ukuthi babuya ne-solution yiphi, bathi upresident uyozamake ama-decision. Ye, siyakwazi ukuthi inkinga zikhona eZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi ulungise ama-problems akhona. Siphi isikhathi sesisameleni ukuthi ulungiswe, because we've been waiting ukuthi ama-problems akhona eZimbabwe ye-address, but yena usitshela ngokuthi azo-addresswa certain time. Simile kudala, simile njengabantu baseZimbabwe, sifuna inkululeko, sifuna lathi sikhululeke.
Unkosazana Nokuthula Adonsi laye olandela ezombangazwe kwele Zimbabwe uthi kuyethusa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
The reason why abantu singekho obengekho eZimbabwe is because bachiya bevotile, bathi bevotile bona bezanu-PF badisappoint abantu, abantu babona ukuthi babaleke bahambe baya kwamanye amazwe. Njalo ukuhlukunyezwa kwabomama yinto ebuhlungu kakhulu. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa, kodwa akulanto ungahambi uyoripota. Bagcina abanye bakhomitha le-suicide, bayazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akula nto ebuyayo. Kuyini abakwenzile? Khathesi nje siyakwazi ukuthenga isinkwa, asikwazi ukuthenga isinkwa thi. Bayenzeni njengelizwe? Kuyini abasenzele khona? Akuthi nanku kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka leZANU-PF, kodwa izenzo zabo abantu abalalayo, kodwa so many years belokhu bedisappoint abantu.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla leZANU-PF uthi okwamanje akula nkinga kwele Zimbabwe ngoba akula daba oluphanyuke kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-SADC.
Ukubotshwa komuntu bengakwazi ukuthi there's a story behind and asim asizange i-journalist uziyabhala wathi ebezubhalayo ngepolitiki, ipolitiki ibhalwa game life, kodwa kababotshwa why sibuze khona lokho themasinjani bona bayabona umuntu ebotshiwe sesithi yeye uyahlunyezwa ngithi ngoba mhlawumbe bafuna kuyekela kube semahlangeni amangazi, kodwa bona abantu nje behlale besazi ukuthi umthetho ngumthetho.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa uthi kuningi okuhlupha abantu kwele Zimbabwe.
Kunezihlobo eziningi kakhulu ezafayo zibulawa yiZANU-PF. Into eyaziyo ke ukuthi iZANU-PF iyabulala and siyabazi abantu ababephambili kungegukura hundi ngomnangagwa noTerensini lofileyo. So ukuthi umuntu uvikele ibandla ngenxa yokuthi wena ibandla lakho uyaqa uyasuta ebandleni nalelo, kodwa izihlobo zakho zidubeka, mina ngibona kuyinto edanisayo kakhulu. Xa kuthiwa abantu babambahlala kungani abantu bonke laba abotshwayo bebotshela into ezombangazo bephuma bengelacala? UJobu wangabotshwa waphuma engelacala, wonke umuntu abotshwayo baphume kuthiwa ngabala macala, kodwa bayahlukuluzwa emakhoti, bancitshwa amabheyili, bancitshwa nokudla ukuthi balethele ukudla, bancitshwa nezinto ezifudumalayo, umqando kunje ubhodela kunje, bancitshwa ukuthi bagqoke into ezifudumalayo. bese umuntu umthetho sethuthe sithi khona abantu laba babambanisa
inhlanganiso elwela amalungelo kwaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kulabantu abedlula amajumi ayisithupha ababotshwa nguhulumende othi babefuna ukugenqula uhulumende kamnangagwa.